siyazama ngendlela zonke ukuthi abantu bancediseke ukuthola izithupha kumbe ama-birth certificates. Ngokunjalo ke kathesi sile database for each and every white ukuthi bangaki abantu abangela zithupha, bangaki abafuna ama-birth njalo njalo. So ke kusuka lapho ke sesikhulumele recent ukuthi besenzele ama-mobile registration, okusho ukuthi maduze nje siyabe sesiqalile i-program yama-mobile registration.
Lunjani usekelo khona ngapho olwebandla lezanu-PF?
Lokho kwaba le-new dispensation. Kulomehluko than old dispensation. Abantu bakhola emisebenzini eyenzakalayo. Ungakhangela kathesi imisebenzi eyenziwe libandla lezanu-PF kumbe ngithi mina i-government ekhona kathesi imisebenzi eyenzileyo kulomahluko omkhulu kulalokho kwakukhona kudala. Ngokunjalo ke abantu babona imisebenzi yebandla. So ke hhayi ibandla likhona, abantu bayalisekela kakhulu ibandla. Ungakhangela kulezinye indawo ezingakaze zibe lamaklinikhi, sokulama-clinics, imigwaqo eminye besokuyimigelo kodwa izamile ukuvuseleleka okutshengisa ukuthi yinto ezifunwa ngabantu. Naku kathesi siye kulimeni, inhlanyelo isikhona ebantwini, siyaqhubeka siya phambili. Naku i-irrigation ikhona ebantwini, okutsho ukuthi izinto ezibambekayo, hayi khona okwesilogan. Sesikhuluma ngezinto ezibambekayo kathesi. So-ke hhayi usekelo lukhona elufane isi ibandla le-ZANU-PF likhona, liyamsapota umongameli wethu, liyamsapota u-MP ngemisebenzi eyenzakala.
Wathi abantu sebeqalisile ukuvuna ingqoloyi kulandela uhlelo kumbe inhlelo ezasungulwa lezavuselelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ukuvuna sokuphelile, sebevunile abantu bempofu. Okutsho ukuthi kuphume ama-truck angaba ngu-15 by 30 tons. Okutsho ukuthi isivuno esihle. Okwamanje sebelungiselela ukuthi bafake umumbu endaweni yabo le abayiphiweyo. Sikhuluma kunje nje sokulama u-contractor owileyo ukuzongezelela i-irrigation from 180 hectares to 600 hectares. Okutsho ukuthi sikhangelele ukuthi kube namanye ama-members azangena futhi ku-scheme. I-600 hectares akusiyo nto encane, ubuye le-equipment yonke ekwanayo ukuthi alungise aze aqede.